kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSomvelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akaseselilunga lebandla le-MDC. Namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo, okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wabefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bengayenzile kwama-interview iphathi yasiphuma ne-candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wabefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini, and iphathi omunye lomunye uyakwazi ukuthi iphathi iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi etholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo, kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lo nkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Athi asingeke sathi lokhuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi, yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotekthile. Kwasokusika lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi, but ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.